isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 kuMvimbitho 2018 ngontungamile inkomo endlapheni zethu lamhlanje.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients athola kuvaliwe, sicanti sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe, kodwa sithole ukuthi hhayi asizakali, sacina sibuyele emakhaya kungela sizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya e-Harare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani, kodwa uzancedani pho bona bengasidaleli izikhalazo zethu.
Bayaphonga ukuhamba bekhulume ePhaliyamenti kumbe benzeni, kodwa thina sisuze sithwele lutho.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela eHarare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okay, ngolo embusweni nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi akananzi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okengulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli zindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli zindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, eze-Sunday Times yakwele South Africa, i-Times of London yakwele Bhilitane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babegoqela abasekeli bezanu PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezaphu ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazo wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili. Umgabe ube lomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Uhlangothi olwelapha izigulane ezelatsha zivela phandle olwe outpatients esibhedlela ezivalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika uBathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela isibhedlela esiseHarare esePhareranyathwa Hospital. Udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo utheba lokho besemhlanganweni becoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela seUBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo kuoutpatients ward ebivaliwe unkosikazi zithelo sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo
Sihambe esibhedlela namhla outpatients sathola kuvaliwe sicanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kulungela sizo
esinye njalo isigulane esixoxe leStudio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhu besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelashwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa
Isayike lesesikhona empilo sasisenza sicaba ukuthi sikhiphe isigulane sethu lati sezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye kuzobabona ukuthi abanike treatment esabe sikhangelele babe phunguba gcina khona ngale lebhili lalo likhwela
abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabeth Dube uthi bayesaba ukuxoxa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembe ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi
Sina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sa-striker ukuze uhulumende ezwe izikhalazo zethu okwenza siyesabe uku-striker ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu ngoba bakhona abanye asebe graduate leyo kodwa lokho bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi
I-outpatients ward empilo le-UPH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebela maviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela uGibson Bebe usipha lolu daba
kube lokuxokozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye ekhuluma nentatheli zindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukutshona ehamba esithi osomabhuzimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela
they want to be given what they deserve they wait for it so government
bafuna imali abayisebenzelayo uhulumende abanike imali yabo uhulumende ngeke ahambe esithi iZimbabwe is open for business esehluleka ukunaka uzulu wakhe
unkosikazi Zukolo Shebhanda umongikazi uthe abahulumende kawasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba bela bavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo
istrike sile more than 2 weeks kodwana igovernment kayikayenzi lutho istrike sisetshenziswa njenge-political point Uright sibili ukuthi uChamisa uke waya eHarare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa uzancedani pho bona bengasidaleli isikhalazo zethu
bayaphonga ukuhamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithuze sithule lutho njengathi sikisuka kuma-district hospitals akula medicine serious akula ama-green needles bona basazi ukuthi bayabesenzani ngoba bala-ama-private doctors this is for the public bona bayenze lutho
unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eyeZimbabwe National Students Union umnumzana Ashifunye uncome okwenziwe nguChamisa
ngibonga ngamaya ngalokhu akwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama-problems no ahlangana nabantu each and every day so kuyinto eqakathekile and for the government ukuthi ama-doctor e-strike it shows ukuthi into abazi-prioritizayo kanti singakhangela ukuthi team launch must see, it must vote launch. If you launch a query, you launch a query, you launch everywhere, you money in a day 7 But by a single prioritizer, I just can't take it.
In which I took Mulayas on Bussas, Omnus on a pride in Kono, Ute Ungas to Pugamonga Meli, Menstru for the Voto Hotel, Aguveza Uba, Ananda Banaban to
Esuana Yolapa, Uti. Uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indubeko ehlangana labodokotela laba abakustrike. Siyabona into dokotela laba sebelesikhathi esiningi kakhulu bekustrike kodwa uhulumende ulokhu engalungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo. Ukuvakatsha kukamnumzana uChamisa upresident weMDCT kutshengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise ilizwe lonke ukuthi hathi njengomuntu omkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle.
Odokotela sebe namaviki amabili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele isithuthi ezendlela ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umsekeli kaSikomishi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba sekutaze ukulondolozwa kokuthula. Wacela njalo intatheli izindaba ukuthi zilobe indaba ngendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma nentatheli izindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, uCharamba uthembise ukuba amapholisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina laba abathatha izindaba njengenhlanzi lamanzi. Sisebenza ndawonye and thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoka ama press jacket kwenzela ukuthi amapholisa labantu bebabone kungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapholisa.
Intatheli izindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop leyi isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi size sabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani. Ngaphandle
evumelana lo Sibanda intatheli izindaba yeSunday News, unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nxa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa yibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platform abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngithayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
Mnumzana Divine Dube intatheli izindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imichina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Thole imfundiso yokuthi kona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu, njalo sikhangela ukuvikela imichina yethu esisebenzisayo emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqa lomhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli izindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 078-443-7338 078-443-7338 Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu
Kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu khonapha eNew York. Phansi komanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini esitshiyeneyo zempilo kule Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kule Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcinisihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngoketho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olwequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlangane leziphathamandla ze-MDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphatha amandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kithi-ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance ngubandla le-PDP sithi thina-ke akukabi lo tshintsho oseluthengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka 2013 lokhetho luka 2008 yafika bona imehluko. Okokuqala-ke sizwa-ke bekhuluma uMnangagwa sibona i-rhetoric ukuthi hayi United Nations izavunyela ukubuya Commonwealth loba yiliphi ilizwe loba ngubani okufuna ukuthi azobona ukuthi ukhetho luhamba njani uzavunyelwa. Kungamazwi amnandi sibakha kanye zithukile emlonyeni kodwa ke ithukile langikhona ngokwalo lingekho yama benchmarks lawo ke yesebe sokukhangelele kakukayenzakali kodwa kokungasenani ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesiredi sesikhethile ozasimela ke kusalo ngumongameli-ke umnumzana Nelson Chamisa lokhu-ke sekumgqeke njalo siyayenza ama-rallies siyahamba sikhulumisana nabantu abantu bayathokoza-ke singathi-ke thina-ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho sesilindele ukuthi lube khona kodwa-ke sisathi thina-ke akube lama-reforms-ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair wonke umuntu oncintisayo enelisi ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungenakusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo ndinamele. Hey, kuhle kakhulu ukuthi ngicobisane lo wabazala. Yazi ngiqhubezele lo wabazala ngamgwelisa ndinamele. Kodwa kungazeni nani mane ngitsho. Uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela lanxa into zinjani bahlala bekhala ukukhala kwakhona-ke angikwazi ukuthoni engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho ubaba omutsha upresident wethu omutsha umnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lo khetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthi sakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe ubaba umnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izolo kade wathi likogola izolo uthi yena ubaba umnangagwa ufuna sithole sisemuva kweminyaka ethile amanye amazwe sikuthi sesigijile siyathola amazwelana siphinde siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo ukhetho olucelekileyo ukhetho oluhle ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha ngokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka lokho okuzayenza ukuthi nabantu ababeya bezokhangela bezohlola bazabutshe sebesithi ukuthi hhayi ukhetho lwane belukhululekile izinto zonke sezilukile voters hall entsha seziphumile kuliyana endala angazi ukuthi okufunakalayo kunye ngaba kuyini amalungiselelana la obethi kwenzayo abantu bakhankasa nje bekhululekile angazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavuta into besenza umhlangano wale bahlaselwa kumbe bayenzani bazenzela bona be-MDC yabe-alliance bazenzela imihlangano yekhululekile mina njengamatsholotho ngale babona bezikholisela nje bezihambela bezinyama zabo besenza imidlalo yemithi imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi asivumeni lakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto ngazithe zathombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti lelilithe nyihle wakathesi
uthi okuhle kuyabukwa ubaba uGawule Ndlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. Umnangagwa amazwi amnandi bakithi uyakhuluma. Umfanyana kamugawule amazwi amnandi uyakhuluma. Kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho kwangenaka umnangagwa i-economy iyaphansi, izinto ziyadura ezitolo kusiyaphambili. Yine lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU-PF ithi yehlulekile. Umnangagwa ke kusystem ye-ZANU-PF kusukela ngo-1980 engu-minister wazwa kuba ngu-vice president kwaze kwaba lekhuwa aba ngu-president. Kodwa kakunalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile ukukhankasa, kakukhanya ama-observers ama-monitors ebuya elizweni. Singaboni abesadakhe kuphela, asibone njalo ne-European Union, asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi iqambelo lukhululekile na. Yikho esikukhangeleleyo, yikho esifisa kwenzakale. Hhathi nje ukuthi babethatha ngomunye bathi hhayi sifuna kube lokuthula, sifuna i-investment. Khona lidinga i-investment after 37 years na. Yiwumbuzo omkhulu esibabuzayo nabantu be-ZANU-PF.
Kuphendule khonapho baba uGawule ngamafitshane uyiqibe.
Ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi. Bakithi mayuyu umnangobo wayishiwo obekhokhela, obekhokhela umgabe. Ma umlandi ongawunikwa umnangaba kodwa umlandi wawunikwa lo wayekhokhela ngalezo zikhathi. Kuqala babethi bafuna ukukhipha umgabe, abasaphathanga lutho wabazala, bethethe izandla kathesi.
Umnumzana Believe Gawule ngoibandla leZANU PF obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-PDP. Esizwe yamazwi yaveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana lomongameli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe umnumzana Chung E-yong wakwele South Korea, onqome okwenziwa nguTrump othi ulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyuklia. UTrump engahlangana loKim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwele Amerika enze umhlangano lomongameli weNorth Korea. UChung ongumcebisi kahulumende wakwele South Korea wenze umhlangano loKim Jong-un ngoNhlolanja ePyongyang. Utshele intathelizindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia nxa ilizwe leMelika lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho eSouth Korea laweMelika duzani lelizwe lakhe. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa nguKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali zenyuklia. UPence uthe okwenziwa lilizwe leNorth Korea akuguqulanga indlela ilizwe leMelika elidlelana ngayo lelizwe leNorth Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leNorth Korea. UPence uthe ilizwe leNorth Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali zenyuklia uTrump engakahleli phansi loKim. UNkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakwele Melika kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali zenyuklia. Uthe okungenza ukuthi ababili laba bahlangane yikuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe leNorth Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobuningi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yonyaka isigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulimpela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane neqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBarber Fields. Ephendula intathelizindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthe yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele benyike bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kulendingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngokuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngokuningi babo bona manje bezosupport i-team yabo. There will be that extra man, because the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives players.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona eleDynamo senkundleni eBarber Fields, eleNitroud lizemukela eleMutare City ngaseMandava, eleNkezi Platinum lizadlala leliHerentals ngaseBaobab, eleZPC Caribbean lizadibana leliFC Platinum ngaseNational Sports Stadium, eleYata lizadlala leliBulawayo Chiefs ngaseRuvaro, kuthi iBulawayo City izangqikelana leliChapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleJapan Mine lizadibana leTriangle ngaseMandava. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ogenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi akamnazi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. Umkabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona ukuphambanisayo ngomputazwe wegugura hundi. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.